Okwakuqala yindlela bese sisebenza ngayo njengebandla. Lapho kwasokusobala ukuthi sesisukile kundlela yokusungula yokusebenza esasivele sisebenza sihlonipha ezinye indlela zokusebenza kunhlanganiso. Okwakuqala ukulandela kwesisekelo sombuso esenhlanganiso yethu. Kwakhanya sesilahleka kakhulu entweni eziningi. Engakubalisa nje kukunengi ukukhethwa abasekeli bakamongameli ababili ngo-2016 umongameli osowasichiyayo ngokungaphandle kwe-constitution wakhetha uChamisa lomnumzana u-Elias Mzuri. Lokhu kwasikhathaza ngoba sazama ukuthi sikhulume ngakho, sizama ukuthi sikuqondise kulungiswe kodwa kwehlula. Okwesibili okwangihluphayo kakhulu yindlela esabumba ngayo ukusebenzelana ndawonye umanyano lamanye amabandla ku-MPC Alliance. Lapho njalo owabo khona ukuthi sehluleke ukuthi sitshelane ukuthi kulento enje njalo sibuzane ukuthi siyibambe kanjani. Kwakungela muntu wesindebeleni wayekhona kuleyo committee yakhona, njalo sinje siyibukhokheli asizange sibuze ukuthi sikubona njani kulokho osokumisiwe. Yikho sase sikubona ukuthi lokho asisahlonitshwa njengabantu bolusu lolu. Sesikubona ukuthi sesiyenzela, sesichatshangelwa ngabantu abavela kulusu olulodwa, ikakhulu khona le edolobheni elikhulu leHarare. Yikho kwangihluphayo kakhulu sibili ukuthi pho singasebenza njani. Okwesithathu ibudlwangudlwangu obesobukhona kunhlanganiso. Ngilethemba uyakhumbula lapho sathi sihlangene koBulawayo singama-provinces amathathu, sathunyelwa izigebengu ungabafana okuvela kwezinzindawo ukuthi kubuye kuzosihlukuluza kusitshaye. Ngibe sensithi okwesine okungathi kwangikhathaza kakhulu yibandlululo kade solusobala. Besokusobala ukuthi sokunobandlululo olukhulu okomhlobo. Ngibona ngathi uyakhumbula udaba lokudinga ozabamba nxa umongameli wethu wayesethe wasephathwa umkhuhlane kakhulu njalo waze wasishiya. Kwabo sobala khonapho ukuthi hhayi abangapha kwele Mandebeleni kukhanya ngathi ngabathakazelelwa ukuthi bebambe bekhokhele kubandla lelele MDC. Sabona sisakhala sonkeni esakuzwayo sezwa sokutshelwa abantu ukuthi i-National Council ihlalile. Ikanti-ke yinto enkulu kakhulu nale yasikhathazayo abantu. Yikho-ke sengikhanyele konke lokhu lokunye njengeke ngikubale ngikuqedise. Ngase ngikhanyele ukuthi pho ikusasa ingathi kunhlanganiswe nalo.
Ye, sike sezwa imbiko ethi yona usuza sungula ibandla eliphikisayo. Kuliqiniso yini lo?
Kasime ngisungulayo. Engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini esingakwenza njengabantu beZimbabwe, ikakhulu abahlala kuluhlu lolu olwamaNdebeleni, ukuze sihlonitshwe njengabantu, ukuze lathi sisukume sizikhulumele singakhulunyelwa. Ngoba kukhona kathesi ukuthi ungananzelela abantu bendawo le eMandebeleni abazikhulumeli bayakhulunyelwa. Yikho ke abantu bakithi bathi asonto abangahlala beyibukele beyijabulele kube ngathi sokuyinto eqondileyo. Kumele kulungiswe, kumele abantu bekhulume ukuze kuqondiswe lokho, kungabukhona ubandlululo elizwe.
Kodwa ke bakhona abanye abathi kanti nxa wawulazo lezi zikhalazo kungani ungazethulanga kumongameli umnumzana Tsvangirai esaphila?
Uhlupho lukhona ukuthi sesikhuluma umuntu ongekho, kodwa laba abaziyo ebenisebenza labo siyibukhokheli be-MDC bayakwazi sobala ukuthi okamoyo kakwazi ukufihla ukuthwala into esifubeni nxa engayithandi. Kwathi nxa sokukhethiwe o-vice president ababili sahlala phansi lo mongameli for over 2 hours endlini yakhe lapho esasikhuluma ngodaba lolu ngisitsho ukusola ngangusola ngendlela okwenziwe ngayo ukuthi into le kayikho emthethweni lokunye nje okuningi okwakuzazalwa ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli laba babili besilwethula emhlanganweni mhla ka 28 July ngomnyaka odlulileyo. Sikhuluma ngodaba lololu olokubumba i-alliance lakho sakhuluma sobala ngatsho okungalunganga ngakho njalo ngatsho lokuthi nyathelo bani enza lithatha nxa kungalungiswa kodwa kumele ukunanzelele ukuthi lobu ungazukhulume sibangaki kubukhokheli bono ku-standing committee out of ama-members angafika ichumi lasikhombisa abantu abavela kulolu luhlu bane kuphela. So kusitsho ukuthi ungaze ube lezinto ofuna zilungiswe kuba nzima ukuthi libane akutsho ukuthi nxa libane lonke libone okufana nayo ethi labo libabile libone okufana nayo elisola izinto. So nxa singakulungisanga lokhu sizahlala ipolitiki yaseZimbabwe iluhlupho ikakhulu ebantwini abavele esiNdebeleni lapho ukuthi ama ilizwi labo kumba amazwi abo abe malutshwane nyathezelwa ngamazwi abantu abaningi kumhlanganiso yasebukhokheleni. So asiqinise ukuthi asizange silwethule lolu daba kumongameli besilwethula sikhathi sonke esingakwenzanga ukuthi sisuke sihambe siyehlaba umkhosi ngoba thina esasukufuna ukwakha sasincindezela ubuhlungu sibubambezele ngaphakathi kodwa kukunenge ezinye izinto esizisolayo.
Manje ubona njani unkosazana Thokozani Khuphe imizamo yakhe yokuthi ayale elokhu esebenzisa igama le-MDCT khona kukhanya kulokudonselana okukhulu kangaka?
Angeze ngimkhulumele umama uMakhuphe kumbe ngimnakanele ukuthi unakanani kodwa nxa akade mhlawumbe engadinga umbono wami ebengakutsho kuye ukuthi akusizi ukuvangisa into yabaningazi ngoba kusobala ukuthi inhlanganiso le MDC isilabaningazi and abaningazi yibo labo esibabonile beyithatha ngodlavukelo beyithatha bengasebenzisi isisekelo senhlanganiso yethu yikho engunanzelelayo ukuthi kuyamchithela isikhathi kuyakwenza abantu bengazwisisi ukuthi kanti ikakuboni na ukuthi phambili ufana lomuntu oqondane lelitshe ongeke walidilise ngoba nxa abantu laba sebethe bona ngokwabo bathi sesikhetha owethu njengoba besebenzisa ubuningi babo kusho ukuthi bazamkhetha bazamfaka njalo bazayephula i-constitution isisekelo sombuso besephule nxa befuna okwabo uhamba. Yikho ke ngakutsho kuye ukuthi hayi kukuye ukhulile kwezepolitiki laye kazibonele ukuthi mhlawumbe ndlela banafuna ukuthi eyilandele. Mina ngikhethile indlela yami ngathi mana ngishiyane lalokho esembhekane lakho ngithi nxa mhlawumbe nginakana labanye abantu kusitsho ukuthi uyacenta umuzi angitsho nxa ungasafunakala ekhaya kuqakathekile ukuthi uhambe uyacenta umuzi wakho ungabi lokhu yalela ukuthi hhayi ngoba lami ngayakha indlu lapho indlu le phakathi ekhaya ngeyami so kamphumi kuqakathekile ukuthi lawo nakane ungahlukumeza abantu abakulandelayo abantu abakulandelayo labo benakane bekhululekile.